isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlala ku committee ye parliament umsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Usamele nje benza ama demands ukuthi nxa engenelisi ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uqhubeka esala ukuze aphendula imibuzo phezu kokwethulwa kwezindaba edalele parliamente.
Into eyenzakalayo i-current funded yiphathi esekulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now they are trying ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihamba kuma-campaigns abo.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukubhadala imali ezasetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kamongameli Mgabe eMutare kusasa.
Izakhamizi zeKezi eMathebeleland South zikhala ngokuthi kazilamanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abenhlanganiso ezisebenza zizimele ekwethulweni kwezindaba bathukuthele ngokwala kukamphathi ntambo obona ngokuhanjiswa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuzaphendula imibuzo phezu kokunikeza imvumo yokusakaza inkampani yeKingston esisetshenziswa inkampani yeZim Papers. UMushowe ubemele ayephendula limbuzo edale lePhalamende. Kubika uMeviskama.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko ubekhanyelelwe ukuphendula imibuzo ephathelene lokuguqulwa kwemithetho ephathelane lalomsebenzi phambi kwekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko edalele parliamente. Unkosazana Kholiwe Nyoni weMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngalesi senzo.
Abahlala kukomiti yeParliament kumsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Kusamele nje benza ama demands ukuthi nxa engenelisi ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umqondisi weZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosazana Vivian Marara, uthi ubekhanyelele ukuba uzocacisa ngelayisensi eyanikezwa inkampani yeKingstones esisetshenziswa iZim Papers.
Sina namhla ukuthi sibe lapha besifuna ukuthi sizwisise ukuthi yiqiniso na ukuthi oCapitalk labo Nyami Nyami FM eCaribbean ababe licensiwe under Kingstones sebesebenza leZim Papers. Nga kuliqiniso na leyi into emele yatshelwa iZimbabwe yonke.
Uthi bebelindele njalo ukuba achasise ngesimo sokulungisisa imithetho elawula ezokuthapha indaba elizweni.
Sina namhla besicabanga ukuthi iminister engabuya uzakwanisa ukukhuluma ukuthi iministry yakhe isiprogresse how much when it comes to indaba yama-media reforms. Indaba futhi ye-digitalization, ukuthi i-digitalization iphuziswa ngendaba yokuthi akula mali. So lezi yindaba ekade sicabanga ukuthi iminister uzakwanisa uku-addressa laye ekhuluma ukuthi why they are doing certain things ngendlela abayenza ngazo.
Lokhu sekungokwesibili engazivezi uMshowe phambi kwale komiti, njalo singekho isizathu asinikezayo sokwehluleka kwakhe ukuzaphendula imibuzo ephathelane lokunikezwa kwamalayisensi okusakaza. Abenhlanganiso ezimela abezindaba eZimbabwe sebecabanga ukuqoqa umhlangano wokucebisana ukuthi bathathe nyathelo bani anduba balobe incwadi yezikhalazo bekhuluma ngalizwi linye abazayethulela uMshowe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abasakhulayo beZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukuthi babhadale imali ezosetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kaMongameli Mugabe eMutare kusasa. Embikweni wethu le namuhla, inhlanganiso le ithe abasakhulayo laba bahamba betshela abantu abaphathi bezikolo labathengisa esitaladeni ikakhulu ukuthi kumele bavale amabhizimusi abo kusasa njalo lesikolo zivalwe umuntu wonke aye emhlanganweni kaMgabe. IZPP ithi lokuyikwephula amalungelo oluntu okusegcekeni ngoba kungelamuntu omele ebanje ngamandla ukusekela ibandla angalifuniyo. Sixhume osakhulayo olwela amalungelo oluntu njalo ekunhlanganiso ye-Education and an Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
Into eyenzakalayo i-current iZANU-PF stranded ngom. Yiphathi esebulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now they are trying ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihamba kuma-campaigns abo. Okuyikuthi ngibona itshengisa siye and kusikhombisa kliye ukuthi ngabantu labo abastrugglayo kakhulu ukuthi bethole imali yokuthi beye kuma-campaigns. As I speak okwamanje, kade ngilalele kakhulu indawo yaseMtombothemba lapho so uhamba kodwa behamba bethwele imikhonto lenduku beqalisa ukwethusela abantu ngoba besazi ukuthi abantu emakhaya ngabalaso isibindi bazathiselwa imizi. As I speak khona kuyana kutshengisela ama-signs of desperation from iZANU-PF. Lokho kuliqiniso okukhulunywa ngabantu ezigabeni izabo.
Endaweni lapho elisebenzela khona kunjani, liyakubona yini lokho?
Ngiceke ngikhuluma kunje Nkomo, kule one of the youth oke wahamba endaweni yeGwamayaya eNkayi. Le ngikhuluma nge-youth esingathi thina eziyenza into ethiwa ngama-entrepreneurship besiyawota umumbu bethengisa. Wangifonela phakathi nakobusuku esengitshela ukuthi ngicela ukuzolandwa nami mbengisesigabeni seNkayi eselandwe nama-youth awezanu-PF afika more than 20 bemquestion ukuthi ufunani udingani esigabeni. So walala ehamba ebusuku ngazamhlangabeza emangweni omkhulu kakhulu and wagcina ekhiye namabele akhe, okuyukuthi wasengani uyi-threat esigabeni, angani umuntu ozodinga information ukuthi uhambisa njani. As I speak Inkomo, like I said last time ukuthi iZANU-PF is already started ukuthreathena abantu kakhulu emaphandleni, okuyukuthi to us sohle kusenzisela ukuthi i-election won't be fair but might be free but not fair.
IZPP ithi njalo izikolo zitshelwa ukuthi ngelanga lemhlangano kaMgabe kumele zivalwe. Ungathini ngalokho?
Yeah, kulimqotho baba Inkomo, ngoba kwezamani lapho ehulumende kaMgabe izama ukuthi nxa abantwana bengayanga ezikolweni bona bana abantwana labazali babo yiba abafoswayo besiya kumarali kaMgabe.
Umnumzana Zenzo Nyoni ulwela amalungelo oluntu njalo ukhokhela inhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla seZANU-PF ngalolu daba, inhlanganiso ye-Election Resource Center sitshayele ihlombe ibandla leZANU-PF ngokuphumela egcekeni lisola udlakela kwezombusazwe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo uphume kuphephandaba le-Newsday ngomvulo ekhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Izakhamizi zekhezi yeMathobeleland South zikhala ngokuthi azilamanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa, sezize zibanjwa ngamandla okunatha lezifuyo emachibini akhona kule ndawo ngemva kokuna kwezulu nyakenye. Kodwa lawo asesoma osekubangele ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo lejwabu. Okunengasukuzweni ngonompumelelo Moyo eseSt Joseph eKhezi.
Amanzi ludubo olukhulu esigabeni seZansi eMandebeleni osekubangele ukungabi lentuthuko. Iningi labantu liphila nzima ngokudinga amanzi okunatha kuthi lapho bewathola sebehambe umango bahlawuliswe ukuwakha. Unkosikazi Sibongile Ndlovu uthe idamu labo ladabuka sebenatha emthonjeni bancedwa iwindmill yakonyongolo njalo bayahlawuliswa ukukha amanzi lapho abawathola khona.
Asela amanzi lesifo sethu siyadubeka ngoba idamu lethu ladubuka. Sathi sinatha emthonjeni sicitshile izikotho lazesikotho zakhona zisile. Bathi sele wilimini leyakonyongolo kodwa layo kwesi sikhathi amaphayipi angikhona asuka avuze. Sathatha emangweni lapho abareze sibhadalisa kulo. Sebesikhithi sama-R50.
Unkosikazi Nokuthaba Ncube uthe izikotsho zafa bakha emthonjeni ethi abezempilakahle bathi bengawanathi ngoba aselobulembu obuluhlaza ethi bacela ukugejelwa izibhorani.
Besifika emthonjeni imthombo yakhona kodwa abahesi bathi awufanele angaswa anathe ngoba imsinja ziyangena aseyede nomugrin kezulu. Besize besicela ukuthi ngakule incedo ezingasinceda sisibhorele ezinye izikotsho.
Esinye njalo isakhamuzi sakonyongolo eSt Joseph's unkosikazi Evelyn Khumalo uthi sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo esilegazi kuthi abanye bayaqaleka ngenxa yokuswela amanzi emzimbeni.
Lokhu kuyasihlupha ngoba lapho abanezo mkhuhlane simningi abanye bayahuda igazi, abanye bayawa swela amanzi.
Iningi labantu kulumango likhala langenkokheli ezimela abantu edalele parliamente kunye lohulumende abangenzi lutho ukubanakekela bona bephila nzima kangaka ezweni elilozibuse baze baswele lamanzi okunatha nje kodwa lokhu. Ngimele iStudio 7 iseSt Joseph's eKezi ngingunompumelelo Moyo.
Abe komiti yedale lePhalamende ebona ngezempila kahle bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphuza kokuguqulwa komthetho wePublic Health Act owethulwa ngomnyaka ka-1924. Ngalokho bathi kawusahambelani lokwenzakala elizweni kathesi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kwenguquko ephathelane lomthetho we-Public Health Act owenzelwe eHarare yikomiti yedale lePhalamende ebona ngezempilakahle. Umgcinisihlalo wale komiti uDr. Ruth Labode uveze ukukhathazeka kwakhe ngokwenza kwabogatsha bezempilakahle ukudonsa inyawo ekulungiseni lomthetho.
Sokungani i-Public Health Act yinto nje engafanelanga ibe khona. And yet siyakwazi ukuthi i-Public Health ngumthetho oyiwona okhuluma ukuthi wena ma ugula usiya esibhedlela uyabhatala, kumbe ma kuthiwa awubhadali ungafika bakubhatalise, sungahambisa uhulumende ekhothi usiyaclaima khonokho. But asilawo umthetho lowo ngoba umthetho esilawo wabunjwa ngo-1924.
Umeli weBhinga North edale lePhalamende uMnumzana Dubeko Prince Banda ngomunye wamalunga ale komiti othi lokhu kuyadanisa okwamagama.
Inkinga engiyibonayo ukuthi lo minister ongakhuthalanga ekwenzeni umsebenzi wakhe. Ngibona ngani izinto aziqakathekisayo kithi thina izinto ezingaqakathekanga. Okuqakatheke kithi lelizweni kayisikho akugijimisayo. Siyakhuluma kathesi sithi uminister kungangcono simbize, impendulo esiyitholayo ngeyokuthi isikhathi esiningi abengekho. Ukungabi khona kwakhe akuncedi ilizwe, kuyabulala ilizwe, ngoba nanku khathesi lomthetho kudala sikhalazile ngawo, sake sabanika saze sakhulumisa savumelana ama-deadlines, but lakathesi lomthetho awukabuyi.
Isizathu bekhankasela ukuguqulwa kwalomthetho uSibanda ethi ukuba usumdala kakhulu. Okunye kwalokho okusilelayo kumthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka ka-1924 awutsho lutho kwezokwelatshwa kwabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years, ikakhulu lapho betholakale benemikhuhlane yengulamakhwa. Ungenwe yiziphathamandla zenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lezempilakahle lumhlangano owenzelwe ewetheleni yeHoliday Inn oqoqwe ngabeSave the Children besebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngodubo lokwendiswa kwabantwana bese sebancinyane phambilini kokunanzwa kosuku lwe Day of the African Child kusasa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umdlalo webaseball obulolongelwa ngamalunga edalela ePhalamende eleCongress yakwele Melika izolo udlalwe lamhlanje ntambama laloba bekube lesehlakalo sokudutshulwa kwamanye amalunga lelidale kwalimala kakubi uCongressman Steve Scalise lokhe esesibhedlela.
EleThailand liqhubeka lisolwa kakhulu ngokuthi aphandle abantu makhaza kunhlelo zokulondolozwa kwemvelo lomkhathi ungaphazanyiswa. Uthi umkhathi ungaphazanyiswa intuthu ephuma emsebenzini yokulungiswa kwempahla eyama-industry.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-National Election Reform Agenda kumbe iNERA azabuthana ngomgqibelo kobulawayo enkundleni ye-White City Stadium. Umbuthano lo ukhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli we-MDCT. Unkosikazi Joyce Mujuru, umkhokheli we-National People's Party, labanye bazabe bekhona. Lumbuthano ukhangelelwe ukukhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa ukuvota. Kodwa umbuzo okhona kwabanye ngothi kanti njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla nxa kuyiwa kukhetho, pho lokhu ukuthi babuthane bebambene kutshengisani. Ukukhankasela amabandla la ebambene kuphathisani nxa bengasoze baye kukhetho bebambene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ezicubungula izombusazwe yomnumzana Jayce Mpofu endawanye lomnumzana Max Mkandla njalo ongowebandla le-National People's Party osungula lingxoxo.
Hayi, kwenzakalayo lokho ukuthi kulokudoselana ukuthi bona ngokwabo abantu bakhona phela kasoma politicians ngabantu kuphela labana abanikwa i-advice. So laba abanika i-advice yangkhona nabo ngabantu abafundileyo nje kuphela, but politically hayi abanaso isikolo sepolitics. IZANU iziwa nxa lifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush election. I-ambush elections yikuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nxa sokusela i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi sile coalition la ukusele just 2 weeks. Manje laba ngenxa yokuthi khona bonkwabo ngabantu abazithaya isifuba bathi balabantu kodwa behlule ukuthi bezimele bodwa, abantu babahlule ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo lama-position le-CV khona lokhala yikho kubi.
Ye, nanto ke udaba mnumzana Mpofu, wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi ngindaba yokulibala ukuthi kati bona bayabakhokheli bakabani, ngoba kalapha into esibonakale ngathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo, hayi ukuthi bakhulile abantu, hayi ukuthi bakhokhele abantu. Sebeyiqakathekisa ukuthi yimi esofanele ngiphathe abantu, kube into erongo lena. Into esebeyiqakathekise ukuthi kulwisane lesithitha esikhona esingumgabe lezanu, ma sokuphume kulokho then sokubonakala ukuthi kwenziwani phambili, ngoba ma silwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengenkokheli zethu akulapho kuzosifikisa khona. Kana kuzafana ukuthi iZANU PF ithathe futhi umbuso kalula siyalokhu edivele kwenza kubangelwa yikho lokuthi abantu ababambana.
Ya, mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okuyosekwenzakala kathesi kulabo NERA kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo ayabe ekhankase ngaphansi kwe-NERA, kati i-NERA siyiphathi. I-NERA ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona simi njani esokhetho yokuthi ayi-constitution ikhululeko okungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli ngintisana liphathe yodwa kuphelizana into ekhona kuphela la abantu laba i-ideology nqabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe akula ukungakhupha izanu behlikene abadilize amachibi abo labo bebe nephathi eyodwa inera izimelelayo yodwa laphana ingasetshenziswa inera ingasetshenziswa laphana izanu izasebenzisa izeki abesekhala amanye ababanzi ukuthi izanu isebenzisa izeki kube kathi bona basebenzisa inera akulanto engathi lejustice izimpumputhe nje kuphela ezingaboni lutho lezi bona bebenza ukuthi izanu ibe nobudlawudla ngoba izanu iyabe isikopa kubo bethi bedlephana ngalo izanu ingaphi ibuthanisa abantu kathesi very shortly izanu izabuthana ingabuthana izanu ilizwe leli selisiya kumachina ilizwe lingaya kumachina kakusela lizwe la ilizwe lalo sekuphelile wonke lokhu ngobani izanu izawina iqhubela ichina ichina isibusa ngoba iye njalo enjani efaka abayikhethileyo ichina ukuthi bona ilungise yona le nto yokuthi e-voters registration le i-DVR bakhethe ichina ichina sozilungise into esizahamba zokuthi ngezizathathwa ngamabandla onke salungiseleli izanu ngoba bona basethuza ngokuthi bethatha
mnumzana mpofu uyavumelana laye na
ngivumelana nawe ubaba umkanda lokhu akukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana laleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo kube lesivumelwano esiyi-1 kunika amandla kuzanu kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokhu abakwenza ngoba khona manje kucina sokubayana lokuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esiyesibuso lesi kube ukuthi kulokulwisela kulokudoniselana isikhathi sokuthi ngakusetshenzelwana ndawonye khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khona fana abantu abanjengabo okhuphe labomjuri sebeneplotha abanawo ukuthi bakhuphele omunye upresident ode khokhela leli bandla so khokhana ngezindlela sukagcina sokuthiya abantu benembuzo emine ukuthi abantu laba bayama-agensi awebandla liphi basebenza nezanu na o basebenzela abantu akusazakali ngoba si-power hungry ilizwe liyaqhubeka liya phambili amachina lokhu ecolonize ilizwe ogcina sokuba into zonke ezasekhaya vele ezigcina zingasamanga hloba lesizwe ama-farmers bathatha amaplaza balima igwayi kodwa akuna nto abalayo sebeyama-colonies si-coloni ye-china straight away akusela two ways about it
alo ke ngumnumzana Jay Mpofu ingcwethe ecubungela izombusazwe bexoxa endawonye lomnumzana Max Mgandla we-National People's Party.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachomi ayisithupha abasuke eZimbabwe lamhlanje besiza ngapha eMelika ukuzoqhuba izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Umnumzana Leslie Phiri uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba. UPhiri usebenze intatheli zindaba esebenzela umsakazo weBreeze FM eVictoria Falls. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Into ethokozisayo sibili embonazana kuthiwa ingasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Mbonazana kuthiwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu njalo sithuthukise i-Africa.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilohlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana ukuthinta ezabo amabhizinisi olihlelo lulalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitshele ke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luza kusiza kanjani ngasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio station kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo uzananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekileyo ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenza ukuthi lathi asizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi beze bephumelele empilweni zabo.
Ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyo yakha ubudlelwano labantu abathiyeneyo abavela e-Africa, labantu esingaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo njalo lokunye abakwenzayo oqhathekile ukuthi senelise ukuthi sihlanganele labo sifunde sizame ukuthuthukisa iAfrica yethu.
Uma usuqedile ngalolu hlelo ukhangela ukuthi uzabe uyenzani okuzasiza umphakathi neZimbabwe.
Wena zantwa intsha these days akumele ifundiswe ngokuqala amabhizimusi and khonapho yikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la asifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizimusi.
Umnumzana Leslie Phiri ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamatshumi ayisithupha abasuke elizweni besiza ngapha eMelika namuhla phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship sengathi benganyathela kakuhle.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokudlelana labanye amazwe olwe-State Department oluqhuba uhlelo okuthiwa yi-Rewards for Justice Program solukhuphule imali yokudinga ilwecatsha elikhokhela inhlanganiso ye-Islamic State and the Levant, i-ISIL kumbe i-Daesh. Imali le isifika izigidi ezingamajumi amabili lanhlanu amadola eMelika, $25 million. IMelika ifuna ukuthi abantu babike kumbe babophe u-Abubakar al-Baghdadi owaziwa kwezinye indawo ngamabizo athi Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Baghdadi lelithi Abudu. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuthi livikele izizalwane zalo kumalecatsha anjengo-al-Baghdadi labanye abakunhlanganiso zamalecatsha anjenge-ISIL. Ngonhlangula ngomnyaka ka-2014, inhlanganiso ye-ISIL yathatha ngenkani indawo eziningi kwele Iran le-Syria isenzela ukwenza ilizwe layo elibizwa ngokuthi i-Caliphate. Indawo le kwakumele ibuswe ngu-al-Baghdadi lenhlanganiso yakhe ebulele abantu abaningi okumangalisayo isithethe izabelo ze-Syria le-Iraq ifuna ukuthi abantu bonke bayikhonze. I-ISIL ejayele ukudinga abantu abangasebenza layo abasemazweni atshiyeneyo ikakhulu entshonalanga lamanye lapho ebona engani kayifunakale khona isebenzisa abantu laba ukubhomba indawo ezitshiyeneyo. Kukhanya engani ifuna abantu laba behlasele kweleMelika. Inhlanganiso yamalwecatsha la isibulele abantu abaningi emhlubuleni weMiddle East lakwamanye amazwe. Ngomnyaka ka-2011, ilizwe leMelika lathi u-al-Baghdadi usedingwa ngamehlo abomvu ngaphansi kohlelo lwayo lwe-Specially Designated Global Terrorist kusetshenziswa amandla kamongameli abizwa ngokuthi i-Executive Order 13224. Ngaleso sikhathi u-al-Baghdadi wayefakelwe izijeziso zenotho inhlanganiso ye-United Nations Security Council.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Could you be loved? Ingoma kaMoyi uRobert Nesta Mali uBob Mali esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje.
Umphathi Ntambo ubona wethula kwembiko usolwa kakhulu ngabezindaba ngokwehluleka ukuya edalela ePhalamende ukuya kupha ubufakazi.
Abasakhulayo beZANU-PF babikwa bebamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi eMutare ukuthi baye kuya kurali kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.